problem ekhona sisi. Imali yangkhona abayidingangi pongipho. Yena le imali iza kuba khona. Bethi njengokutsho kwabo. Bethenga i-fuel. Iflasi another 3-4 days futhi to a week kungani ukuthi ehlwe. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali. Lokho esithontisela i-fuel. Ibe khona for a week ikuyinyamalala. O kubuye kugcwala i-diesel. I-petrol ingabi khona. Kumbe kube le petrol i-diesel ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic okungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelelebe le mali ekuthi benelise ukustokha i-fuel eyokuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem mina leyo ebakhona. Sengenelise ukustokha ukuthi one time bethenge ngathi lasta a month or 2 months then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena le asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo. Sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela-fuel ize yabuya namuhla egarajini elilodwa. I-queue ye-fuel ibidonsa almost aboma 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and ibaqasa ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile ezinye imota lokhu ezisemalayinini. So even ngathi yena le zathola imota ku-dry zizayibutha isilast a few days phinde sibuyele futhi ku-routine yena yale siyijayelele.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali. They will always have an excuse, not a reason for any problem esihlangana la. Yi-story lokho lathi sonke siyakwazi. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi e-Karibhe aphansi. Sizavuma ngoba sila ndlela esingakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisikho. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanti. Inhlalakathi yekhampani ingakanana. Omithi ngaba isebenza beyibisele kusitage yayiveri yiyo ngoba yiye alaza iwangento amagetsi kungakufika isituthini ela ukuthi bathi amanzi kaKaribhe asethen bebekwathi i-thermal power ikhona eKaribhe koBulawayo emnyadi ngaphi zazihlala zikhona zikustand by kanti kathesi iwanti ikholeyari sidilizi literal sidilizi ngilandela izisko ngenxathi kwehluleka nje umanager ukuthi izinto zime zibe-reliable kucontinue kunjalo. So hhayi i-excuse nje siyitholayo akula reason ukuthi uyewanga akula malala. Akula malahla ayiwanga amalahla ayinzinzanayina. Kula malahla azakhethwa for another 200 years ewanga.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
IZimbabwe velile problem eyi-1 kuko konke singakhuluma ngakho kuhambe eZimbabwe kukhozwa into eyi-1 ekuthi kasila mali yethu. Khona ukuthi asila mali yethu estable eqinileyo yikho kwenza ukuthi sibe lama-problems wonke wona lawa. Angeke sithembe i-United States dollar saso mali yethu. Ukuthi ze siyithole kumele siyikhiphele imali eningi ukuthi siyithole. But nxa kungalungisa indaba yokuthi sibe le currency yethu eqinileyo e-fixed currency ephilayo esilayo hayi wonke ama-problems eZimbabwe azaphela. Abantu xa belungisa indaba yemali seke likhuluma ngerandi seke likhuluma nge-US dollar bebisele imali yakithi ebinileyo eqinileyo enjengoba sasilayo sasingakuboni konke lokhu sisasele imali. So the main issue ukuthi abalungisa indaba yemali.